Saqala sabona iMalawi, sabona oZambia, kathesi sibona iSouth Africa isenza ukhetho. Kasizange sizwe ukuthi kulabantu ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19, kodwa eZimbabwe bavala ukhetho ngoba besesaba ukuthi bazanqotshwa libandla le-MDC Alliance elikhokhelwa nguNelson Chamisa. Yikho bengabiza ama-by-election, asikho esinye isizathu esikhona. So indaba ye-COVID-19 isiviko nje kuphela, kodwa-ke hhayi akulanto enjenge-COVID ngoba nanku siyabona amanye amazwe-ke bayenza ukhetho luphumelele kuhle. Siyababona bebekhankasa besenza lokhu lalokhu, azange kube lalapho okuphambaniseke khona.
Obekusenzakala eSouth Africa ukukhankasa lokuphuma kwempumela, ukubona njani? Sifundo bani esingafundwa eZimbabwe?
iSouth Africa iyatshengisela ukuthi lilizwe lilandela umbuso wentando kaZulu, idemokhrasi ikhona. Sibabonile amabandla aphikisayo ebekhampena ekhankasa, i-national broadcaster i-SABC ibibakhipha kumabonakude bekhuluma bekhonona besola umbuso we-ANC. Azange sibone kusiba lokutshayawana njalo kumbe i-violence, asibonanga amasosha kumbe amapholisa-ke echitha imihlangano kumbe ukhankaso lwamanye amabandla. Sibabone besenza nje kuhle baze bayathutsha. Sabona nanku lamavoti abalwa, sebebaleka thesi nje bafika i-97% yamavoti, sokusele i-3% endithemba ukuthi kusiya kusakusasa izabe sibaliwe layo. I-ANC siyayibona iyanqoba lapha lalaphayana, kodwa-ke kuyananzeleleka ukuthi-ke ayehlile amavoti ikakhulu endaweni ezinjengabo KwaZulu Natal. Asazi njalo kungabe kubangelwa kumbe ikhona lokhu abakwenzayo kuhlukuluza uZuma. Ibotshwa, sibona i-DA ingena emngeni ikhokhela, siba yiyo ethatha-ke idolobho lelo. Siyibonile futhi le EFF ke kamalema layo ingenile KwaZulu Natal, bathola-ke amavoti amaningi. ANC yehlile khona ngale, kuyisifundo-ke kiyo ANC ukuthi-ke i-factionalism lokuzama nje ukuvalela uZuma phandle, ukumbopha kumhlukuluza-ke yikho kuba costa amavoti. Kodwa-ke in terms of i-democracy, hhayi, iSouth Africa ihamba phambili. Bebekhankasa bengena lapha lalapha, abantu bengatshaywa, bengachithelwa imihlangano yabo, bephuma njalo kumidiya okuhlanganisela-ke national broadcaster i-SABC. Kube yinto-ke eyisifundo esikhulu kakhulu kithi eZimbabwe ukuthi kumele lathi kwenziwe njalo. Kumele kube le ntando kaZulu, abantu benelise ukuthi bakhankase, bengaphanjanisi imihlangano yabo, ingachithwa, bengatshaywa, bengadutshulwa, bengenziwa lokhu esikubona kusenziwa ukachamisa eMasvingo leManicaland leMashonaland West. IZimbabwe kumele ifunde-ke ukuthi idemokhrasi kuyini, kwenzela ukuthi kusasa ingakhali ngokuthi kulama-sanctions, kanti yona yiyo nje ezidonsela lawo ma-sanctions. Yiyo-ke enika abantwana beZimbabwe ama-sanctions ukuthi bangakhululeki, bangenzi abafisa kukwenza, bakhululeke ukungena emihlangano yabo, bakhululeke kukhankasa, bekhankasela-ke amabandla-ke ezombusazwe-ke abakiwo.